Umsekeli kaMgcini sihlalo wecommission yeNPRC unkosikazi Lilian Chikwedere uthe engakaqedi ukwethula injongo yomhlangano abasakhulayo labo bahle baqala ukutshengisela behlabela njalo bexotsha okhomishina ababili abavela ezabelweni zasemashonaland. Umnumzana Colin Ndebele isakhamuzi seLupane uthi uzwa ubuhlungu ukuthi kuvele abantu kobulawayo bezophambanisa umhlangano weLupane.
Thine besikukhangelele la ukuthi okokuqala sibonga ukuthi sokhuluma ngayo indaba eyenzakala la, but okuzwisa ubuhlungu ukuthi kuyebuya umuntu evela kobulawayo ositshela ngezinto ezenzakala eMasouth. Thina singabatsheli ngezenzakalanga lapha eLupane, besifuna ukuthi siphiwe ithuba lokuzikhulumela okwenzakala lapha ngoba sathi la.
Osebenza lenhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe Christian Alliance umnumzana siye phambili moyo uthi ukutshengisela lokhu kuveza ukuthukuthela kwabantu.
Yes, siyakubona okwenzakalayo lapha, bathukuthela abantu. Kodwa besifisa ukuthi ngani phela bethukuthele benjalo, bavumele nje lozulu wonke akhuluma isifaya.
Umoyo wengeze wathi bekuqakathekile ukuthi kuthunywe abantu abazwisisa ulimi lwabantu, njalo kuhlonishwe abakhokheli bomdabu bese kukhuselwa impilo zabantu abazanika ubufakazi.
Sikhayethela nxa besithuma abantu ukuthi bazokhuluma labantu, kuqakathekile ukuthi bathuma abantu abavela kule ndawo abazwisisa ikakhulu ulimi lwabantu. Okwesibili, sikhayethela ngani i-commission leyi iyavula lamahofisi ayo ezindaweni zonke and iqhathe ama-local people ezindaweni ezinjengazona lezo. Okwesithathu, sikhayethela ukuthi kabaprotekthe abantu kakhulu, those who are going to give testimonies ngalokho okwayenzakalayo abakubonayo sibili, kumele banike assurance yokuthi those people shall be protected.
Umnumzana Methembe Hilary Hadebe uthe abekhomishini bekumele basebenzise inhlangothi eziningi ezaziwa njalo ezihlonishwa ngumphakathi.
Engakuthanda kakhulu ukuthi ikhomishini ibe wazi ukuthi maybe indlela ababuye ngayo ebantwini abantu ayibajabulisi kakhulu. Ikakhulu kulezinye indlela kumele bazinanzelele kakhulu ukuthi ngabe buya kuma communities anjengabo Lupane, so kumele babuye besebenzisa ama chief, kumele babuye besebenzisa ODA osikomishi, kumele babuye besebenzisa inhlangothi eziningi ezaziwa ngabantu phansi kuma ward levels.
Omunye walabo abakade betshengisela umnumzana Mandeva Nashanda uthe usola ukuthi abekhomishini le baze ngendlela yokudelela bengakhulumisananga lenkokheli yomdabu.
Daba lolu oluzama ukwenzakala lapha thina lusizwisa ubuhlungu ngoba indlela ababuya ngayo babuya ngendlela zokuthi bayasidelela. Aluba ngabantu akade belomcabango oqondileyo bebeza kwenza indlela eqondileyo, enjengokuthi kona kufanane lokuthi kona umuntu nxa ngilo mntanami ewone komoyo ngale angizihambeli mina ukuya komoyo, ngiyathumela usodombo okwanisa ukuhambelana lami labanye abantu okone khona umuntu.
Ukhomishina Leslie Ncube onguye yedwa ilunga lekhomishini okhuluma ulimi lwesiNdebele uthe bazaqhubeka bekhulumisana labantu kuze kube lokuzwisisana.
Njengekhomishini ekhangele ukuthula sizaqhubeka sikhulumisana nabantu bonke. Yebo, ye kungabe kulokutshengisela ube khona, but we are saying it's a starting point and sikhangelele ukuthi ngokuya kwesikhathi kuzaba lokuzwisisana, ngoba kuma consultations la besiwayenzela ukuthi sizwisise ukuthi iprovince leLupane or abantu abahlala eLupane or eMarch North Province kuyini abafuna icommission ikukhanyele.
Ngeviki ephelileyo umhlangano weNPRC umiswe ngendlela efanayo kobulawayo libandla leMthwakazi Republic Party. Ibandla leli likhonona ngokuthi kungani icommission le yabunjwa ngamalunga angenelisi ukukhuluma ulimi lwabantu abasemhlubulweni waseMandebeleni ngaphandle kwelilodwa, okuveza ukuthi ayihlelwanga kuhle njalo akuhlonitshwa abantu beMathebeleland. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.